kati sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 22 Mfufu 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sisungula inhlelo zethu zezijeziso zenotho ama sanctions sehlaziya ukuthi kanti vele kuyini okwenzakala kudaba lwama sanctions asebangele ukubongolola kwebandla lezano PF.
UEmerson Mnangagwa uhamba ngendizamshina elezinto ezomantofontofo ngabe singaphansi kwama sanctions ngabe kahambe ngobuntofontofo lobahamba ngabe imihla ngemihla.
Inhlanganiso yamatitshala ePTUZ ithi ababalisi abangamalunga ayo kabasoze baye emsebenzini lamhlanje kusasa langolwesine ngoba kabala mali.
Sina njengenhlanganiso sibikiwe kumele bayenze lokho abakukwalifayo. Nxa ungakwalisi ukuya emsebenzini uyazehlalela ngekhaya.
Ugatsha olubona ngezendle luthi sokufe indlovu ezingamachumi amahlanu lanhlanu eWange National Park phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lamhlanje sisungula inhlelo zethu zezijeziso zenotho ama sanctions sihlaziya ukuthi kanti vele kuyini okwenzakala kudaba lwama sanctions asebangele ukubongolola kwebandla lezano PF. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kwenhlanganiso yezizwe zomhlaba eUnited Nations, iCouncil yalinhlanganiso iSecurity Council inemihlobo emibili yezijeziso zomnotho ezethulela ilizwe elephule imithetho evunyelwane ngamazwe omhlaba. Le mithetho igoqela ukuhlonipha amalungelo oluntu, imithetho yelizwe kanye lentando kaZulu. Uhlobo lokuqala isijeziso esenqabela wonke amankampani kwamanye amazwe labantu bawo ukuthi baqhube inhlelo zamabhizimusi lamankampani elizwe elethulelwe isijeziso. Esesibili isijeziso esenqabela amankampani kwamanye amazwe ukwenza ibhizimusi lamankampani athile elizwe elethulelwe isijeziso siphinde futhi senqabele labantu abathile ekwethekeleleni amazwe athile. Incitshi yeZimbabwe kwezombusazwe uMnumzana Zenzo Moyo ukuthi okwakhathesa iZimbabwe njengelizwe ayifakelwanga izijeziso zomnotho ama-sanctions.
Afakwe ebantwini abathize abakubandla elibusayo elezanu PF affect ama-individuals abantu thizeni. Akusoqiniso lokho.
Ngompalakazi ka-1966 iZimbabwe eyayibizwa ngokuthi iSouthern Rhodesia ngaleso sikhathi yethulelwa izijeziso i-United Nations. Lezi zijeziso zazisenqabela amazwe lamankampani ukuthengiselana izikhali leZimbabwe ngemva kokuba amabhunu ayibusa iZimbabwe ethe awasalawulwa iBritain asezibusa njalo awasokavumela abantu beZimbabwe bazibuse. Ngo-2002, inhlanganiso yamazwe eye-European Union yethulela iZimbabwe izijeziso zomnotho isetheza uhulumende kamnumzana Robert Mugabe umlando wokwephula amalungelo oluntu ukuhlukumeza abamabandla aphikisayo labezindaba. Lezi zijeziso zenqabela ukuthengiselwa kweZimbabwe izikhali zibe njalo zenqabele amazwe alinhlanganiso lamankampani awo ukwemukela abantu abathile nokwenza zamabhizimusi lamankampani alesandla ekwephulweni kwamalungelo oluntu. Lezi zijeziso zivuselelwe ngo-2004 zaphinda futhi zavuselelwa ngo-2011. Ngonhlolanja lonyaka i-EU ithe zizaqhubeka lezi zijeziso kuze kube ngomnyaka ozayo ngoba isithi kusasekhona ukwephulwa kwamalungelo oluntu phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngabuthomabhena ukuthi lobanje bengasekela ukuthi iZimbabwe yethulelwe izijeziso iqiniso ukuthi ubusela lenkohlakalo yigo imbangela lakuwa komnotho weZimbabwe hantsi izijeziso ezethulwe i-EU.
Xa kuyikuthi iwona ama-sanctions ayenza ukuthi umnotho wakithi uchabalale, ngabe indlu kaRobert Mugabe siyazi namhlanje ngokuthi i-blue roof ngabe vele kayikho. U-Emerson Mnangagwa uhamba ngendizamchina elezinto ezomantofontofu ngabe singaphansi kwama sanctions ngabe kahambe ngobuntofontofu lobahamba ngabe imihla nemihla
imelika layo ngenye ethulela izimbabo ezijeziso zomnotho ezifana leze EU ngo-2003 lazoge bezilokhu zivuselelwa kanti ke ngombimbitho lonyaka umongameli Donald Trump uthe ziyaqhubekela phambili okomnyaka nyakenye imelika yethule olunye uhlobo lwezijeziso phansi komthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act of 2018 izidera umnumzana Nicholas uthi lalapha ke kukhona ukufuze kwenziwe eZimbabwe ukuze lo mthetho wesulwe.
If Zimbabwe fulfills the requirements of its 2013 constitution, it will mean
umthetho wezidera uzakhitshwa kuphela nxa uhulumende weZimbabwe angalandela yonke imithetho ekusisekelo sombuso esibhalwe ngo-2013.
Of the debt that Zimbabwe has to those organizations.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okufanele ukuthi aluba iSADC iyakwenza yikudingisisa ukuthi kunibani olungathezwayo oluthezwe iZimbabwe yaze yazithola isizokhele amalahlangaka ekhanda. Melestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Balaleli kusukela namhlanje ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu sizalethulela indaba ezimayelana ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli ye ZANU PF ngamazwe angentshonalanga. Zafakelwani lezi zijeziso njalo ziyasebenza na? Lalelani inhlelo zama sanctions kusukela ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu. Inhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abangamalunga ayo kabasoze baye emsebenzini lamuhla kusasa langolwesine ngoba kabala mali yokugada amabhasi lamakhombi. Inhlanganiso le ithi ababalisi sebezahamba emsebenzini kabili kuphela ngeviki ngomvulo langalwesihlanu maviki wonke uhulumende aze abangezelele iholo labo. Inyathelo leli liza ngesikhathi odokotela labo sebedlulise inyanga bengayi emsebenzini ngesizathu esifanayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla esibona ngokuqutshwa kwenhlelo ze-PTUZ enyakatho yemandebeleni umnumzana Neva Nyahunzwi wasichasisela okunengi ngalolu daba.
Ubabalisi sithi thina lapha abahlala khona, lapha abasebenzela khona, thina njengenhlanganiso sithi kiwo kumele bayenze lokhu abakukwalifaye. Nxa ungakwalisi ukuya emsebenzini uyazehlalela ngikhaya because okuthi khona uhambe uye kumaphambi kwabantwana ungadlanga vele akuyenzi, okuthi khona uhambe nempahla ezingawatshwanga vele akuyenzi. So siyacela sibili kubabalisi okuthi khona nxa lingakhwalisi telanini ama-supervisor okokuthi khona hhayi supervisor mina namhla vele angisuzoyikwanisi ukuya emsebenzini, yabe ngiyikhaya kumbe kumele ngisuke lapha engihlala khona ngihambe ngiyodinga ukudla, ngihambe ngiyodinga okunganincedisa okokuthi khona mina ngiphile njengomuntu.
Bangayekela ukuya emsebenzini ababalisi kasisoze sibone sebehlukuluzwa yini nguhulumende njengalokho esesike sabona kusenzakala kubodokotela labanye?
Vele ukuhlukuluzwa kwethu sikujwayele vele siyabona ukuthi kona vele ukuhlukuluzwa lokhu vele already sokuqalisile because ukubona kwele thina njengenhlanganiso yobalisi akumele kube ukuthi kona ama-headmasters bathathe amabizo bahambise kuma-district schools inspectors because ama-district offices vele balamabizo ama-teachers vele abafundisa each and every school. Okumele bakwenze kuphela ukubuza ukuthi kona ababalisi abakwanisileyo ukubuya emsebenzini namhla bangaki. Kuphela bengabuzi amabizo, bangaqalisa ukubuza amabizo vele sokulokuhlukuluzwa kwabalizi. So ukuhlukuluzwa vele sizabona ukuthi kuzaba khona because already uminister uzihambe zihambe, he's already started saying ukuthi kona i-incapacity incapacitation is not legal. And yet incapacitation is an organization. It's not about illegality angkona. It is actually an economic term. And you put kona is into as manga could develop angkwanis. Umuntu ngathi kona angila nyawo angkwanis ukuhamba awuyeke ukuthi kumele uhambe kuphela because thina sithi kumele uhambe
ukuhulumende ungathanda ukuthini
kuhulumende wethu siyacela sibili ukuthi kona bakhangele bakhulume lathi babuye ukuthi kona sikhulume sindawonye because okwakathesi bayasifosa ukuthi kona kumele izikhalazo zonke zethu zihambe through i-Apex Council. I-Apex Council vele sihlangene labantu abaningi abaningi bangkhona vele abakwazi ukuthi thina njengababalisi ukuthi ihlupha yokuyini.
Hello ke ngumnumzana Neva Nyawunzi umqoqi wenhlelo zenhlanganiso ye Progressive Teachers Union IPTUZ enyakatho emandebeleni ubexoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7 esewange.
Lo umsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ugatsha olubona ngezenhle olwe-National Park luthi solukufe indlovu ezingamachumi amahlanu lanhlanu ewange National Park phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala. AbeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority batshele umsakazo we-ZBC izolo ukuthi amadlelo lamanzi kawasekho ewange lapho kugcinwe khona indlovu ezizinkulungwane eziphezu kwamachumi amane i-45,000. Untungameli inkomo we-Studio 7 uxoxe lommeli wewange Central edalele ePhalamende umnumzana Daniel Molokele ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indaba ebuhlungu kakhulu ezisibuhlungu kodwa singakhona ukuthi wande kuyachitha kakhulu izakhamuzi zewande zithwele nzima kulezi nsuku indlovu sezitshona zisemalokishini. Ngikhuluma nje kulesinye isigaba ngeviki edluleyo kulo sakhamuzi ogqotshwezi onyathelwa wafa yindlovu ngoba indlovu sezihlala ebantwini zidinga amanzi lokudla ebantwini. Kumele kube le ndlela lapha iwange National Park kumbe i-management yabo emele isebenze lama-local communities so ukuthi sinekshe ukuthi ezinye indlovu lezi ziyancedisa ukuthi nizibulawa zenze zibe yikudla kwezakhamisi ngoba sikhuluma nje kathesi abantu abanengewa nje babulawa yindlala indlovu lazo zibulawa yindlala.
Ungathi zinengi kakhulu yini indlovu lezi kumbe zisuswa yindlala lapho ezimele zibe khona sezibuya ebantwini?
Ngokuzisa kwamudaba lolu iZimbabwe njengelizwe vele ifisa ukuthi inani lendlovu eZimbabwe liyehlise ngoba kukhanya vele sizizinengi kakhulu. Ludaba olusegudini lamanye amazwe anjabo Botswana naboNamibia naboZambia labo bathi indlovu zabo sezizinengi kakhulu. So kutho ukuthi kumele kube le ndlela yokuthini amanzi omhlaba bavumelane leZimbabwe labanye ukuthini inani lendlovu liyehlise.
Kulabanye abathi kukhona ukugejwa kwamatshe aligugu osokusenzakala eGame Park okungaba kuphazamisa indlela yokuthi indlovu lezi zithole amanzi. Usuke wakuzwa yini khonoko?
Udaba lakhona angikaluzwa kakhulu kodwa engikwaziyo ukuthi thina njengezakhamuzi ewange sizahlangana ngenyanga ezayo ukuthi sicubungule udaba lalo abantu abalokhu bebuya ewange bevela eChina bevela eMpumalanga bezoqalisa ukuvula imigodi. So thina njengezakhamuzi sivumelene ukuthi indaba le sekumele sithi nafu is enough sizazama ukusebenza ndawonye ukuthi igugu leli lamalahle lokunye okunjalo lezi benyamazana thina nje abantu bewange lathi sibe nakho ukubenefitha.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele ongumeli wewange Central edale lePhalamende engoMDC. Kolunye njalo udaba olohlukileyo uMolokele utshele Studio 7 ukuthi ibandla lakhe liphakathi kokuqoqa ukumangalela uhulumende emthethwandaba ngokwala ukuhlawula abameli beMDC edale lePhalamende iholo labo ngesizathu sokuthi bayala ukulalela umbiko kaMongameli Emmerson Mnangagwa owesimo sesizwe iState of the Nation address ekuqaleni kwayo nale inyanga. Amalunga ebandla leli aphuma edalela eParliament esithi ayengasoze alalele umnanga kwayekhuluma ngoba engamnanzi njengomongameli weZimbabwe owakhethwa okoqobo. Okwamanje ke kesikhangele ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulamadoda amane agqekeze komunye umuzi ekhwekhwe bahlukuluza umnini muzi bamthathela imali qede badlwengula unkosikazi wakhe bebane bededelana. Kulababili ababotshiweyo kodwa bayalandula leli cala. Iphephandaba leTimes Live lithi ibandla le-ANC lethesa obe ngumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Herman Mashaba webandla le-DA umlando wokuchaphaza imali kamanisipala wedolobho leJohannesburg okungaba kuyisizathu esibangele ukuthi asuke esihlalweni lesi izolo. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu balaleli bethu lapho elisiphe khona ke imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Likhumbule ke balaleli ukuthi kumele lisithumele imilayezelo ingabi mide kakhulu njalo lingathuki, likhulume kuhle kodwa lingathuki, siyacela balaleli.
Ya mina into engiyisolayo kakhulu laphana kwelakithi ngilombuzo kakhulu ukuthi uhulumende uyasiza abantu ebanika umumbu ukuthi abantu bekwazi ukuphila umumbu kodwa zibe zizibona zokulabantu abasibhadalisa lowo mumbu besisebenzisa lokho okuthiwa yimshandira ukuthi abantu beze bethole lowo mumbu. So umbuzo wami ngothi kuqondile yini lokho ukuthi abantu besetshenziselwa lowo mumbu, umumbu lowo wona kuyikunceda izakhamizi kuthiwe ma ungasashandiranga kawunikwa, ma ushandirile ye kozawunikwa khona abantu sebesetshenziswa bebanjwa ngendlela eziphansi. Ngikhulumeli kakhulu kulesigaba bathi kukonhlupho ngaphansi kwendunobhidi yekhezi laphana abantu bayashandiriswa laphana kunzima lakhathesi khulu abantu batshiswa amalanga everyday besiyashandiriswa kuthiwa ungayekela ukuwushandira umumbu lowo uyawuncitshwa kawuwuthola. So ukuthi umumbu lowo ngokuthi sungowebhizinesi noma ngowegovernment yokuthi siza abantu.
Sanibonani basakazi, kwakithi siyabonga umsebenzi wenu. Ngicela limbali leyami, ngiyacela sibili. Lokuthokoza okukhulu okuyenzwe i-MRP, sicela ukubani khonokho abakwenzileyo akuyeni phambili, abakwenzileyo empilo, esibhedlela sempilo namhla. Okungithokozisayo ukuthi abantu bakamthakazi amaNdebele asethungulula, okwazi ukuthi kuthungulula uyakwazi iNdebele, asethungulula. Yikho nxa sesithungulula kanje, kade salifundisa, nxa selithungulula kanje, vulana amehlo. Umdlwane nqedi ukuthungulula uyavula amehlo ubone umhlaba. Vulana amehlo libone okwenzakala komthwakazi wonke, umthwakazi jikelele wonke. Into le ezano le eyenze impilo yayiqalisa ngo-1980. Yikho yonke indawo khonokho likubona impilo, abanye benu lalingakazalwa lingacabanga ukuthi kusempilo wonke esibhedlela. Kukhona umthwakazi wonke. Sicela ukuthi livula amehlo, ke lihlakaniphe bantwana bemaNdebeleni, liyekele ukukhala lisiye emazweni. Kelihlakaniphi selibonile, vulana amehlo lithungulule. Bengifisa ukukhuluma ngodaba lwama-sanction lolwade lukhulunywa kuthi isikhathi asimvumeli. Bakithi ngicela ukuthi sibonile kuthiwe khona amanye amanesi angu-297 angayesishoneni kuphela, lamathathu amaNdebele bathola i-scholarship. Lanxa ngiyazi ukuthi i-scholarship mhlawumbe kungaba ngama-tax, imali eziphuma ama-tax abantu. Lanxa uhulumende sebahambisile bayemazweni, akula nto esingayenza asibikeleni bahambe kodwa nga ngisithe sivulela amehlo labo manesi nxa bevelale kungabi lintsholo yedwa zaqhatsha komthwakazi babaqhatshe njengoba thatha kwabo besiya babafundisa kungabi intsholo yedwa kuqhatshelwe abantu abathathu kuphela abantwana bakomthwakazi abazalwa komthwakazi bese ngicela lina basakazi ukuthi ke lingibuzele kugawuli loba kuchuma uhlelo lolungikhuthile liyalila ukudobha ucingo lwami uhlelo lwama-sanction ukuthi ke ngibuze ukuthi kade ama-sanction mhlawumbe kangizwisisi ake liwachasise ngesindebeleni esiyizwe ukuthi kanti lapha into eliliswayo kuma-sanctions yimali eyabhenkwa kwamanye amazwe kumbe yimali eyacelwa kwamanye amazwe ukuthi bavusilizwe
injo ngale nto la abantu abafuna ukuyitoyitoyela ukuthi abantu bezano abantu laba bade behlukumeza ilungelo labantu basule kuma-sanctions bayacabanga nje la bantu kusho ukuthi bayafana vele la bona abade bephula ilungelo labantu. You cannot pray for somebody obulala abantu somebody ohlukumeze ilungelo labantu uthi hayi ngicela ukuthi akhulule. It's just as good as a devil obona their devils. Kanti laba babulala abantu berepha abantu ini bona bebotshwa pho bona kade bebulala abantu bephula ilungelo labantu waye bengafuna ukubotshwa kumele bathandazele ukuthi babe free. They must face the law. Ukhona umthetho bangabobani kade bona. It's embarrassing really. Uthiwa othi siyotoyitele ukuthi laba kade belungele bephula ilungelo labantu. Are they normal? Banormal bona abantu nje.
Kanzani bonani abantu bakedile njani ngezindawo ngezindawo? Ah, abantu bakedi loku esikuzwayo lesi simanga ukuthi isinkwa sesihluleka ukudliwa emakhaya ayimara lomnankagwa nepetroli hayi kodwa yazi lomnankagwa lona kodwa bazayalela esikhundleni kuze kube nini kusho ukuthi ulengqondo yokuthi khona aze acine esifa esele 95 njengomgabi oyalele esikhundleni kusho ukuthi into abayifunayo cabanga nje makuzothi 90 lapha azothi 90 khona kunamuhla hayi laba bantu bezi ama-leader ezanipefu akazame ukuhlanganisa amakhanda phela lapha akusiki ukuthi khona kulwa abantu abantu yiwo asebethwele nzima uzulu ngiwo osekuhluphekeni ngoba bona vele into yonke abayenzayo ngeyabo awubheke nje ama-price control bengawanaki nje angithi yiwo abakwenzayo izanipefu phela yiyenza lobudlwangudlwangu umnankagwa lo umnankagwa nguye othumele laba bantu ukuthi kona beyidurisa izinto esenzela ukutshontsha imali akula zinto ezingadura kanje ethule umnankagwa nguye oyenza le nto le awubuke nje and akakhulumi nangawo lawo ma-price control uzithuleli uthuma bona ngabantu bakhe laba abadurisa izinto kanje umnankagwa lo.
Yibo ke abalaleli bethu esilabo lamhlanje abasithumeleke imlayezelo yabo kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa ke balaleli ukuthi nxa lisithumezela imlayezelo yenu sicela ibe mfitshane ingedluli i-2 minutes njalo lingathuki. Balaleli kusukela namhlanje ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu sizalethulela indaba ezimayelana ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yeZANU PF ngamazwe angentshonalanga. Zafakelwani lezi zijeziso njalo ziyasebenza na? Lalelani inhlelo zama-sanctions kusukela ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane zezalwane zakwele Sudan zifole ezitaladeni izolo zinanza ilanga lomnyaka ka-1964 lapho okwasuswa khona uhulumende woncindezelo kodwa bezikhumbula njalo okwenzakalayo kulelo lizwe okwalezi nsuku. uhulumende wele Melika uthi ibutho lakhe eselisuka kwele Syria lizachia amasocha ambalwa azasala elinde amafachi amafuta ezimota ewavikela kubahlamuki be Islamic State. Kweze Melika kudaba lwemizamo yokususa umongameli Donald Trump esihlalweni amalunga ebandla lama-Democrats awedale lephalamende avimbe imizamo yokususa okhokhela uhlelo lokucubungula lolu daba umnumzana Adam Schiff. UTrump uthi uSchiff kumele asuswe ngoba waqamba amanga ngamazwi okuthiwa uTrump wakhuluma ngemva kokutholakala kwengxoxo ekaTrump ayenza lomongameli wakwele Ukraine osekuyilo udaba osolubangele ukucutshungulwa kukaTrump.
Sondela ntokazi ungesabi ntombenhle ngizinikele ngaphelela sondela ngikumba khumbe kancane ungesabeli khatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangifuna ngizwe ngathi lengxenye yami inyomkile yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyumbana lesiyasihlahla esilapha ngiwenyukiyele umfula ugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando oluqotho ngiqome ngizinqanje ziqonde ngakini
umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo
come ntombaza come stana bana come ntombaza come stana come ntombaza come stana bana come ntombazana come stana
Kuthe mani yimiki zela abantu zevantwini asemathandeni singabise empini ukwenda kwela ngumthakathi kakuchayela amathambo iqome ntombi ngebe nguwa ube ngwami omkhulu zonola mvunye lalela mina ungalalela abanye sengasiqhuza ngasiqedla ngiziqhansa kule zonke izizwe kodwa wena uyinduku enhle evele kwesayo sodwa isizwe uyangiso senyazibike ntombi mina ke uthi ngikwekele ikwenzelani ke khona okunye ukuthanda ikholoko niqome ntombazana yenza khonokho.
Ngiqome siphalaphala ngiqome ntombazana ngeziqanje ziye khona lekini hayi ingoma emnandi kakhulu ingoma kalikhwa isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ke ukuthi lingasithinta njalo uhlelo lwantambama ngo 7:30 kumbe ngesikhathi sinye kusasa ngo 6:30 igama lami ngu Chris Gande.